Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana aqobeke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, vendors are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Yabenhlanganiso ye Zimbabwe Rural and Urban Councils Masses Workers Union bakuthaza abaqhatshi ukubana balandele okwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola lemelika. Bayakhala beZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe yimikhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana aqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhla ka 3 Inkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile. Kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esilihola selingaphansi kwesizinga sobuyanga. Ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lwethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama, sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukustrayikha kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphe vele imali yonke iyi-forex ngoba ngaza kwezi salary ngebhondi izakuwa vele ivalu. Yikho sizagcina sibona ukuthi ama-strike khona la ama-teacher azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools are open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvulwa kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvulwa kwezikolo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatshwa ilizwi, kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayethola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamachumi ayesikhombisa lanhlanu i-$75 ephathelane lokusebenza phakathi kweCOVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi iCOVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia leUkraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yelwela ilungelo labongi abasebenzela omansipala yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngentathelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhla ka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafirenyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, renters are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find other supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zama renti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to mealmeal, salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni labezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kunengi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela, yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende uhlezi esithi akanelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika, kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhe lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni oqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunanzwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyana wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele-Ukraine namhlanje lapho athe abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele-Russia. Mnumzana Guterres ufike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin, leBucha lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olutshiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele-Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi elizanqoba yilipi, ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu. Kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO, kwakule Warsaw Pact, kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangaye qima ingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabo Melika labo Poli labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze leRussia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US yayisase i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. Elemelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa i-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje elemelika alikho happy, alijabulanga nge-Venezuela. Leli America kalijabulanga nge-Argentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia, yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine. Kuyafanana into lezi. So kuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho, bekumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhe beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe-Russia bezigwaza ngowabo, abe-America I mean, la manyama sebe zikwasa nguwabo. Ngobi Russia kungani impile yuwebe ilu nselele. Kate sebe vala ama ikasi ukuthi ngafiki ePoland la kubo Hungary. Kuza pambanisa abantu makaza, abangalani lempi. Kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.
Lo mnumzana Angliston Sivanda incwadi ecubungula izombusazwe limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukumelana nalenhlupho ababhekene nalazo empilweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University ule Global Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzukazi leAfrica ngesikhathi kukhala ubhubhane lweCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikwelede eziphiwa amazwe achiyeneyo okuzukazi leAfrica zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba idale leCongress livumelane ukunika ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni angama-$33 billion $33 billion yokuthenga izikhali zokulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla e-White House lapho tshele khona intatheli zindaba ukuba ele Melika selinike ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni ali-13 $13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo oka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lomhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungula uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osumulala ingxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe limuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla libandla elithi i-roadmap yethu i-clear, ama-signpost ethu a-clear, siyakwazi lapha esiya khona. Le-leadership esithi thina yi-interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangela ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo aphumalayo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress yayazi ukuthi ivele iyadivida abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, babe khona ababefuna omunye ababefuna omunye ukuthi ihile lesiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe yenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto-ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalokhu?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uChabangu uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena i-Congress ihlupha ngokuthi lo munye uyabe efuna wakhe noba yilibizo le-democracy lelelo. Ma kungasayenziwa-ke kulevu yeparty, abantu bayazibuza abathanda i-democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kutwa ngozibuse ngesindebele eZimbabwe mabebona laba abathembisi kusasa beveza izinto ezifana nakhona okabakwenza ukuthi bathi abafuna ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye yabefuna omunye naye efuna omunye kuya divide kwenzelwani cabanga ukuthi abantu bafoshwe ukuthi bangabi divided because i division vele yiyo into ezalwa yidemocracy. Umgabe mayebuye vela empini wazama ukufosha one party state ngaseneswi spirit ngona lo moya ukuthi abantu baba divided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeka kangaka ngaphansi kwezanu ukubona amabala bala yezanu PFism isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kube democracy and bithathe ne-risk yena le ukuthi vele kuyabakhona i-division kuyabakhona ukuphikisana kwabantu which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi kube khona. So iparty ma isehluleka ukupractisa lokho at party level siza kubona njani sekubusa ilizwe.
Nanko ke umbuzo Mnumzana Chabango.
Okumele kube kliye ayisikho ukuthi iparty kayifuni i-democracy. Inkomo ziyahlabana esibayeni akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esibayeni ayisezo nkomo zabomabhena so nkomo zabochabana ziyahlabana zeqe enye qisibaya sasa uyavuka uyifakele esibayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeyeqe isibaya. Olesikuchoyo ukuthi we need guided democracy yaku election i democracy yona ngokwayo ningayekela lisiya ku election it results into anarchy bese yini le democracy sidalisa lapho savela khona ngo 1999 ama leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress lilokhe li-divided abantu belokhe beyila ama-wolves abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thine sikutshoyo kokuthi i-election is only 12 months umnyaka osusele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba. Remember, asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama bafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo baliswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uchabanga athi yena ngo-1999 sabona okutho ukuthi bayakwazi ukuthi abaso party entsha mase becabangisisile kahle kahle. If kuyukuthi sesaba ila bantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela masikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisa usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kanti kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa phela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye. Bona beveza ama-science awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukaSomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe umkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umthandi kaClive uthi uSomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UClive umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Stop listening to what every Jebele guy says because sometimes wala manga. I saw this guy breaking a passing umfazi umele uguqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wamguqela because wayengaphansi komthetho umfazi asithi phuma kushaye.
Uyakhala umothusi Bashimane Ndlovu owaziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sikhobakhobo.
Ayikho into yobuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala hayi ukuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabanye wazinizi early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Sikhala nomndeni wakothi gubhu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehamba emasinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu ayikho into esingayenza. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube usomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina sisuka industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya ama comedian. Sifana labantu asebekhitshwe omunye umhlubulo. Ayikhulumeki indaba yomfana lowo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalu lama la yabe ngcono njengoba kwaba sesibhedlela wabe waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Mkhwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfowethu uClive Chigubu. Ngimbonile nje 4 days ago wese ubuhlungweni. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngu-accept, but ngimbonile ukuthi besizibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole usizo kusasele sikhathi, ngoba it seems weleke ehambe phenduke engatholi usizo.
Uthande Kancube olenkampani ye-Events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Besihleka besipholisa laye ngumfana besimjayele kakhulu, and we could see his star rising.
Uthandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKive ngenxa yokusela imali.
Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asishiye ngayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukuthi simeseke asilamali.
UClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKips Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook nguVOA Ndebele, lakuTwitter nguVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanesihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebesikokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicelise uZulu ubana aqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe umkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. UPraxedes Jeremiah esithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu, lela ngokuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.